So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni 26 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo.
Wayeseke waba lezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuqeda kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva.
Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo.
Kufanele kube lama-vaccines yokuhlaba abantwana ama-under 5. Akusela hleli lokuvaccinate ngoba izibhedlela kusela ma-fridge ukuthi zikhandise ama-vaccines. Kusho ukuthi abantwana bonke aba-under 5 edini sihlasela imikhuhlane yalo ezivikelekayo nxa bengakagwanisayisile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa isithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bebandla lezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-ghost workers, iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba abatsha laba sebeke baxotshwa kodwa babuyiselwa njalo. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lawa izolo emhlanganweni wezanu PF Politburo. Sixoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva ngalolu daba.
Kufuze uma sithi sihluza lolo daba sikhangele ukuthi ngemva kokube umongameli Mnangagwa wakhethwa ngo-2018, kufuze sikhangele ukuthi wayeseke waba lezinyanga zokuthi elungisise into ezinjalo kusukela kuNovemba ka-2017. Yikho-ke ukuthi lokhu sikubone kungakalungiswa kusitshengisela ukuthi kulokuqeda kwezinye izinto uhulumende lokudonsa inyawo mbijana lokuhlehlela emuva okuyenza ukuthi intuthuko yelizwe ingabi obala. Ngamanye amazwi ngathi siyafisa ukuthi le ndiso sigcwaliswe lokuthi ezinye izithembiso ezilokudlelana lezomkhono ukuthi zigcwaliswe. Kuyabe kumgqoka khona lokho.
Indaba yabahuquluzi abantu abangethembekanga abenza imisebenzi yenkohlakalo kumbe i-corruption uthi bazaphathwa ngesandla esilukhuni impela. Uyakubona ukuzinikela kuhulumende ekulisa and the corruption.
Nzathi ukubuyela emuva kule ndaba ye-externalization eyayithiwa yi-externalization labantu labo bawathiwa kule mali ababezikhupha okungekho emthethweni elizweni. Saphomba ukutshela ukuthi nguzibani lo zibani banyana, kodwa asizange sibone kusiba le nguquko kulolo hlangothi ukuthi lawa abantu bejeziswe nokunye okuthile. Yikho-ke kwenza ukuthi ithemba lethu libe lincane kumbe licake uma sisizwa ukuthi abahuquluzi bezemali bazathi ukujeziswa kathesi, ngoba siyakubona ukuthi emalangeni adlulile lapha bekube lo mbiko othe ukwethula ngujaha lothiwa ngu-Hesi Lumumba okade esebenza njengosomlomo kaminister wezefinance, ukuthi siyakubona ukuthi amadoda lawa kulokuyehluleka ukuqondana bona bevota njalo. Khona lokho kwenza ukuthi singabe lethemba ukuthi nxa besithi bazalungisa ezomkhono ukuthi sizabona kusiba lokuphangisa ekuthini indaba zilungiswe.
Uthi okunye okubangela ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu elizweni yi-panic buying. Abantu babona imbiko engayisiyo ku-social media babe sebegijimela ezitolo ukuyathenga lezo zinto. Singathi yiyo yodwa yini imbangela le?
singakafiki khonapho mina ngithi kulo kumqoka kwesukuthi thina yi-commerce ukuthi nxa ungabayenza ukuthi izinto zidingakale esithi demand kufuze sithole ukugcwaliswa kwalokho okuyabe kudingakala ukuthiwa yi-supply. Yikho nxa sikhangela i-principle yalokho okuthiwa yi-supply and demand yinto elula kakhulu ukuthi uma sibone ngazani abantu yiba babuthelela izinto amankampani kawalethe okunye okade kuvele kwalungiswa kudala kuma warehouse abo ngoba nxa izinto zingagcwaliswa amboni ukuthi abantu bazoqhubeka benemali yokube lokhu behwaba ukuthenga izinto. Yikho ke okucathekileyo sikubonayo kulokhu yikuthi amankampani ke enelisi ukulungisa ezinye izinto ngenxa yokuthi imali kayikho, hatshi kuphela ukuthi abantu banobuhwaba bokuthenga izinto, amboni kuyikho khona lokho.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi kwezomnotho, ubexoxa icingweni lo ntongameli inkomo weStudio 7. Isizalwane zeZimbabwe ebesezifake ithemba lempilo kwele South Africa sezidane kakhulu ngemva kokumemezela kwamphathi ntambo ogatshalwe zemali kulelo lizwe. Umnumzana Thito Mboweni, yena othe isimo sezomnotho kwele South Africa sesifike kusibanga esinzima kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale eSouth Africa.
Ezethula umbiko wakhe ngesimo sezomnotho lezemali kwele South Africa ePhalamende, umphathi ntambo ogatshalwe zemali umnumzana Thito Mboweni uthe ukukhwela kwentengo yamagetsi lokuqonga kwenani labangasebenziyo sekulethe ubunzima obukhulu elizweni jikelele.
We're all going to heaven and yet we're going to hell. As a country, we stand at a crossroads.
Sonke besithi siya ezulwini kanti siya esihogweni. Njengelizwe siphakathi kwetshe lembokodo. Sekuyisikhathi esinzima kodwa ke njengesizwe sikhethe ukuhamba indlela enzima yokulungisa isimo esikhona.
Uthe nxa lobunzima umnotho kawusakhangelelwanga ukukhula ngendlela ebikhangelelwe okuyinto etsho ukuthi impilo ikhona iza kubanzima. Lokhu sekwenze izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisale zilesithuli kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi bese bethembele kwele South Africa. Ulandela ukulala ngogedla kwezomnotho ekhaya. Isizalo seZimbabwe umnumzana Dingi Ndlela Dube uthi lezi zindaba ezibephula inhliziyo.
Singabantu beZimbabwe lokhu sekusitsho ukuthi kithi sihamba enkangala kungela moyo ophephethayo. Sinjalo sihamba kasikwazi lokuthi siya ngapi. Kasilalo ithemba ngekusasa ngoba ilamuhla lethu limabheketwane. Phonxa kuza kutsha sona isiziba siza kuba yini kusasa.
Umcwaningi wenhlelo ezijeneyo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi untengantenga kwezomnotho wakwele South Africa kusho ukuthi abaseZimbabwe abebesizwa izihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa sebezathwala amagabha avuzayo.
Kuyenza ukuthi abantu bengakhoni ukunakekela abantu bakubo basemakhaya laba abaphuma khona because South Africa yona vele bazama ukuthola yonke into from South Africa ngoba isimo eZimbabwe kwamanje sime kanzima. Singafisa nje ukuthi maybe uthuli ncube ebuya nalelo kunjani yakhe entsha naye ingathathi isikhathi eside.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana PH Mzilankatha uthi okudanisayo ukuthi lasekhaya izinto ziqhubeka zisiba zimbi ngamandla.
Ngempela kunzima ikakhulu thina esiphandle nokuya ekhaya nje sesibona soku useless ngoba uzohamba ekhaya uphethe imali irand ufike wena ubanikezele lo rand bona bakujikisa lapho bakunikeza amaphepha uzoyenzani ngalawo maphepha asazi ukuthi sikophetha ngani.
Isifundiswa umnumzana Bongani Nyathi uthi lokhu kuzathwalisa nzima umuntu wonke elizweni njengoba ilizwe jikelele seleyeme kwele South Africa leBotswana kukho konke.
Kusho ukuthi nje umnotho waseSouth Africa mawusehla njengalokho kwenzeka kulezi nsuku ubunzima bakhona buyadlulela phambili buya kwelaseZimbabwe ngoba ilizwe laseZimbabwe selifana lengxenye yeSouth Africa ngoba okuningi okutholakala kwelaseZimbabwe kuthathwa kulele laseSouth Africa ngakho ke lokhu kuzodala ukuthi izinto zibe nzima kakhulu kwelaseZimbabwe.
Abanye ke bathi besabela ukuthi lobu bunzima bungabangela izihlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, okuyinto esiqale ukwanda enyangeni ezimbili ezedluleyo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ukusenjalo isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe eziseBotswana umnumzana Bhekimpilo weza sithi ukuqhubeka kokubhidlika komnotho eZimbabwe kulakho ukuchabalalisa amathemba eziphepheli ukuthi aziphindele ekhaya. Iziphepheli bese ziqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bavumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi beqhubeke bekulelo lizwe. Intathe izindaba iStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iziphepheli bese ziqalile ukuphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende bamazwe omabili bevumelane ukuthi asisekho isidingo sokuthi baqhubeke beseBotswana. Umnumzana Bhekimpilo weza oyisikhulumi seziphepheli zonke enkambeni eduke kwele Botswana utshele iStudio 7 ukuthi abalihlekana kade sebeqale ukuphindela ekhaya. Kodwa uthi umnotho weZimbabwe wona uqhubeka usonakala ngamandla, ulakho ukuthundubeza amathuba eziphepheli okubuyela ekhaya.
Okungami kuhle komnotho ekhaya eZimbabwe ngempela sokudale kakhulu ukuthi abantu abaningi imiqondo yabo yokulubhekisa emuva itshintshe ngobuningi. Isizathu sokubana abantu ayisikho akade beku-expect, ayisikho akade bekukhangelele. Abantu bebekhangelele ukuthi mhlawumbe kuzoba lo tshintsho ekhaya.
Uweza uchasise ukuthi kulesiphephelo ezilithumi lambili ezabuyela ekhaya ngolwesihlanu olwedluleyo kulandela inkuthazo yamazwe amabili yokuthi labo abaseduki baphindele eZimbabwe. Wayengumphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweliZimbabwe udokotela Obert Mpofu wavakatshela eBotswana ngombimbitho ezokhulumisana lomunye wakhe wakwele Botswana mnumzana Shaw Kati phezu kodaba lokuthi iziphepheli zeZimbabwe ziphindele emuva. Kodwa kulesi dance iningi lingafisi ukuphindela ekhaya noma nje impilo ibikwa ingelula edukwini. Uweza uthi ikakhulu isimo sibanzima kubantwana abanye abaqeda isikolo kodwa behluleke ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo.
Abantwana bayaqeda isikolo kumele baye phambili, ama-results abo mahle kakhulu kodwa bayekele ukuya esikolo ngenxa yokuthi ayisibobala. So ayisikuthi abantu bahlezi bayajabula belapha eBotswana, bahlezi abantu ngokudubeka. Isikhalazo kuphela ababa naso yiso soneso sokuthi ngahulumende wale Botswana uyabona nanzelela ayikhangelisise kahle indaba yeZimbabwe, abone ukuthi angabancedisa njani abantwana beZimbabwe.
Abanye abeZimbabwe abaseBotswana labo bayavuma ukuthi kuzaba nzima ukuthi hajike usiphepheli kuphela, kodwa labanye abakade befisa ukuthi bephindele ekhaya. Bathi ngemva kokuvotelwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa Ntulikazi babelethemba lokuthi kuzalunga, kodwa sekusuke kwababa ngamandla.
Siyazi ukuthi abaningi bakhona ngabantu ababesekela kakhulu uhlangothi lolo lwe-opposition abaye bade bephikisana lohulumende. So umumo okhona namhlanje izinto ziyadura, amafutha ezimoto adura, yonke into ukudla okudliwayo nje general life nje ukuthi umuntu nje achone philile akuthengeki akubambeki kunzima. So yinto eyenza ukuthi kakhulu imicabango yabantu ibone kuqinisekile sibili ukuthi hayi ekhaya akukalungi.
ELeZimbabwe libhekane lokubhidlika kakutsha njalo komnotho, intengo sesikhwele okwamagama, imali kanye leyinye impahla ingatholakali elizweni. Iningi lesiphepheli eseduki ezedlula amakhulu ayisithupha zabaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho luka-2008 lona ololudlakela olumangalisayo olwaluqondiswe kwabamabandla aphikisayo. Ngemva kokuphuma kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nyakenye kwakulethemba lokuthi sokungathiwa bantwana wozane ekhaya, kodwa kukhanya izilwane ezintsha ezingumnotho sezivimbile njalo. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umfumfu kuyinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukise lamhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele namuhla asizweni owaphepha kulomkhuhlane unkosikazi Molly Richardson kanye lo Sister Ndlovu we Island Hospice and Healthcare abakhulumele intathele izindaba ze Studio 7.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esinenyi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane. Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi kutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy. Kuyatholakala njalo ukuthi abantu laba bephiwa amaphilisi ababizwa kuthiwa yi-tamoxifen oyinatha for 5 years. Okubi ukuthi imithi leya kubabizwa kuthiwa yi-chemotherapy iyabiza. So kunzima ukuba uhulumende asinike limithi kuthola abantu bahamba besiyazithengela and iyabiza emafamasi. I-medical aid eziningi ziyathenga kodwa kuba lalokhu abathi yi-shortfall.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association, thina asincediswa. Asila lutho esilutholayo. Kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahamba ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka.
Lapho sizwe unkosikazi Molly Richardson owaphepha kumkhuhlane wemvukuzane yebele kanye lo Sister Ndlovu we Island Hospice and Healthcare bexoxa le ntathe lezindaba ze Studio 7. Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi izibedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lomeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza.
Izisa iyasichaphula ngoba senyileni almost before election since April besingela amagetsi. Amagetsi ahambe around the 2 months before elections. The line would draw the attorney committee and that put the whole of Ibinga, especially Ibinga South, Amagetsi, which I saw from the committee in the high committee. Now, also the rule of thumb over the test, the committee is ever changing the number of votes. Over 7 years, I want to do Sarah Amagetsi. Esolo dvoro khulu ngoba ngikhuluma kanje ama clinics ama 8 kufanele kube lama vaccines yomhlaba wonke ama under 5 akusela lo ku vaccinate ngoba izibhedlela sela ma fridge ukuthi ngiqandisa ama vaccines ngokuthi izibhedlela zifuna amagetsi. So kolokuya naso kusiphazamisa omunye ungendi kutho ukuthi abantwana bonke aba under 5 edinga sebesengozini yokuthi ingahlasela imikhuhlane yale ezikelelayo nxa bengakakwanisisi ngoba kusela ama-baby clinics. So sokuliduru nawo sizakhangela siyabhuka layo. So almost 2 years line yawa ukuwa nje kwepholo elilodwa behlule ukuthi belivuse
manje selike lazama ukukhuluma labo yini abantu bezesa
abantu bezesa bayazijayela baba abasafuni msebenzi aseseyizesa yakudalisa siyazi ukuthi wazesa kodwa mjinji ngoba nto engikhuluma labo sokudlula 2 months ngesikhathi sokusiya kukhetho ngakhuluma laye ngokwakho uJesus ukuthi ngomkhulu wabo wezesa ujero manager ngawanjela ukuthi abe ngakwazi nathi awukwazi njani sokuhlala e-3 years 2 months kungela magezi so kufanele ukuthi abakho serious ngomsebenzi athi bathi bayazama ngoba ngiyazokhuluma lawo futhi bathi hhayi problem ngamapolisa awababophi asoze zilungise nxa bengakabophi abantu uyababopha bona be-20 ebusuku and isikhathi eziningi ngasicabangela ukuthi yibo bona bezisa ba-20 izindawo umuntu uyazama uyabekwazi njani ukuthi amagesi athithwa njani njalo ngawakho ngaleso sikhathi ukuthi enzanisa intambo into abayazithengisa kubeveza ngibilikisa ngesikhathi ikhopha yangikhona but siyabatshela kodwa abayenzi lutho kutho ukuthi balesandla phakathi entweni.
Ake sikhangele udaba lomumo webhinga khona ngapho kunjani kakhulu nxa sikhangela indaba zendlala lokunye okunjani.
Indlala ibesesingono kodwa isiyengezelele ngendaba le eyikhonomi ezekatesi ngamadoda ezanda ngoba ukutshintsha okutshintsha amapraize kutho ukuthi abantu abaningi abasafinyeleli ukuthi bethenge izinto ade bekhwanisa ukuzithenga ezitolo ukunanzele futhi ukuthi vele ngethinga ngapho isikhathi esiningi ngakhangela indaba enjengelusulu abantu vele bengasela mali besebethengisa besebetshintsha ukudla ngobethenga ukudla ngokutshintsha umumo. Nawo nxa izinto zikhwele ngendlela ekhwele ngazo ukuthi ukuthi lapho umuntu ade tshintsha khona ngebhakede kulegogogo sezatshintsha ngamagugugu amathathu amane ukuthi ethenge ithukela akusasebenzeke. So lokhu sokusebenzelela indlala ngoba abantu abaningi sebephelelwa yikudla bezama ukudinga into abangalazo esemashobi esezikhwelile. Ezifuyweni abantu abaningi abasela umuntu uyabe ekhangelela ukuthi awezinkabo kupilo sokusele njengoba izulu seliza kona ikuyenza lima ngakho. So abantu abaningi sizitakile ukuthi kangikacabanga ngokuzithengisa ngoba singakangela ukuthi iprayize azabumila ngoba inkomo yakhona yabe icakile imbuzi yabe iphakile ngamandlela akula. So ukuthengisa isifuyo vele yi-last option yokuthi bona abantu abaningi bethengisa kathesi.
Lapho ezitolo kuye kona kumi njani?
Ezitolo akusela lutho ngokunjani. Nginje mina ngiloku isitolo kwami kade ngibuka sengakuvala ngoba kusela lutho. Abantu bathe ama-prizes zikhwela abantu bebadela imali kumbe abantu bemadorobheni bevela ngathi bebethatha ukuqonda ukuthatha sonke isitolo leqedi. So izinto eziningi naw umnimibhizinisi ukuthi eyoda akusawodeki. So abantu abaningi bathengisa okwakukhona esitolo kwaphela ukuthi befinyelele okunye akusafinyeleleki ngoba ukuthi intengo yakhona isababambeka. Suyela kubo 2008 ukuthi uyathola ukuthi uthela ama-tissue paper okunye okungelakunede ebantwini benza kuyithukela nje abantu abaningi abasaliki kubinyoe laba basatholakale.
Lowo ngumnumzana Joel Kabuza, ummeli weBinga South edalele ephalamende, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ilokhu iqhubeka imidlalo yeFIBA Afro Basketball Zone 6 Championships yona eqhutshelwa kwele Zimbabwe lonyaka igqijwa kuviki ezayo. Intathe ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje bekweminye yale midlalo kobulawayo njalo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kula macambo alichumi lambili aphuma emazweni amane abalisa ele Malawi, ele Mozambique, ele Angola kanye lele Zimbabwe yathe kwaqa endaweni yeZimbabwe International Trade Fair lapho kuqutshelwa khona umncintiswano walonyaka weFIBA Afro Basketball Zone 6 Championships. Ilizwe leZimbabwe yile liqoqa imidlalo njalo limelwe ngamaqembu abalisa ele Lakers zale le Vixens ukucela labesifazane kuthi ucela labesilisa amaqembu amele ilizwe leZimbabwe ngabalisa ele Foxes kanye lele Harare City Hornets. Olilunga lequla elibona ngoqoqa kwalimidlalo uSikhumbuzo Ndlovu ukhuthaze uZulu ukuba abuye azobukela imidlalo athe yona ngezinga laphezulu.
Esikufisayo nje kakhulu ukuthi abantu bebuye bezibona imidlalo leyi ukudlala okwenzakalayo ukudlala okusezingeni elikhulu kakhulu ngoba abantu laba baseAngola labe Mozambique umdlalo webasketball bawuqakathekisa kakhulu. Kithi labantwana bethu ukuthi bebuye bezebukela bebone ukuthi hayi abantu laba badlala bephila ngezemidlalo badlala kanjani.
Ngosuku lokuqala kule midlalo aqhuba enzima amaqembu kule Zimbabwe njengoba ile Foxes linqotshwe nge-49-77 liqembu le-Bravehearts elaseMalawi. Emdlalweni wabesilisa kuthi kumidlalo yabesifazane ele Lakers linqotshwe nge-40-96 ngele Interclub elase-Angola, yikanti ele Vixens litshawe nge-61-70 ngele Bravehearts elaseMalawi. Ngosuku lwesibili iningi lamaqembu kule Zimbabwe aqhubekele phambili edonsa nzima njengoba iqembu le-City Hornets elitshawe nge-59-72 liqembu le-Ferroviario Tipeira kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane ele Vixens libhaxabulwe nge-54-107 ngele Interclub elase-Angola. Kwathi iqembu le-Lakers yilo lodwa elenelise ukunqoba lapho lisidla ele-Bravehearts elase-Malawi nge-73-54. Iqembu le-Lakers eliphuma edolobheni lakoBulawayo linqobe ele-Vixens eliphuma esikolweni iHarare nge-85-53. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Langa umongameli Emerson Mnangagwa esithi uhulumende uzaxotsha abasakhulayo bezanu PF abaholiswa nguhulumende kodwa bengasebenzi ama-cost workers. Iningi lithi lizakholwa ngokubona ngoba lokhu sokwake kwenzakala kodwa kwehlula. Ukuswelakala kwamagetsi kusukela ekuqaleni komnyaka kwesinye isigaba seBinga South sokubangele ukuthi isibhedlela lokunye kungasasebenzi ngemfanelo. Oliver Lelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asihlanganeni njalo ngo 7:30 p.m. ntambama.